uLuka isahluko sechumi lafica minwe mbili wabatshela umfanekiso wokuthi bafanele ukukhuleka bengadinwa wathi
kwakukhona emzini othile umthonisisi owayengesabi uNkulunkulu engakhathaleli imuntu kwakukhona futhi kulowo muzi umfelokwazi othile owayelokhu efika kuwe esithi akungisize esitheni sami kwaba yisikhathi elokhu engavumi kodwa ngasemuva wanakana wathi lanxa mina ngingamesabi uNkulunkulu ngingakhathaleli muntu kodwa ngoba lumfelokwazi engikhathaza njalo ngiza kumlwela funa angidinise ngokuza kwakhe futhi futhi
inkosi yasisithi
ake lizwe okuchiyo umthonisisi ongalungayo uNkulunkulu kaye kubalwela abakhethiwe bakhe yini abakhala kuye emini lasebusuku na uza kuphuza ukubasiza na ngithi kini uza kubalwela masinyane kodwa ke nxa indodana yomuntu ifika iza kufumana ukukholwa emhlabeni na
wasekhuluma lumfanekiso kwabathile ababezithemba ukuthi balungile bedelela abanye wathi
abantu ababili bakhuphukela etempelini ukuyakhuleka omunye engumfarisi lomunye engumthelisi umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi Nkulunkulu ngiyakubonga ngoba kanginjengabanye abantu abaphangi labangalunganga lezifebe nanjengalo umthelisi mina ngizila ukudla kabili ngeviki nginikela okwethumi kukho konke engilakho kodwa umthelisi emikhatshana wayengathandi lokuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini kodwa wachaya isifuba sakhe esithi Nkulunkulu akungihawukele mina sona ngithi kini lo muntu wehlela endlini yakhe elungisisiwe emehlweni kaNkulunkulu kunalowo omunye ngoba ilona lo oziphakamisayo uza kuthotshiswa kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa
baletha kuye abantwana ukuba abaphathe kodwa abafundi bekubona babakhuza uJesu wababizela kuye wathi
bavumeleni abantwana beze kimi lingabanqabeli ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabantu ngiqinisile ngithi kini ilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo
umbusi othile wasembuza esithi
fundisi olungileyo ngiza kwenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo na
kodwa uJesu wathi kuye
ungibizelani ngokuthi ngingolungileyo na gakho olungileyo munye kuphela uNkulunkulu uyayazi imlayo ethi ungafebe ungabulali ungebe ungafakazi amanga hlonipha uyihlo lonyoko
yena wathi
konke lokhu ngikwenzile kusukela ebutheni bami
uJesu ekuzwa lokhu wathi kuye
usaswele ulutho lunye thengisa konke olakho wabele abayanga kungkhona uza kuba lenotho ezulwini uze ungilandele
Kodwa yena ekuzwa lokhu wadana ngoba wayenothile kakhulu uJesu embona wathi
kulukhuni kangakanani kulabo abanothileyo ukungena embusweni kaNkulunkulu kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kulokuba umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu
abakuzwayo basebesithi
pho kungasiliswa bani na
kodwa yena wathi
Okungenzekiyo ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu.
UPetro wasesithi,
"Khangela, thina sichiye imizi yethu sakulandela."
UJesu wathi kibo,
"Ngiqinisile ngithi kini, gakho umuntu ochiye indlu ingabe umkakhe, labafowa, labazali, labantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu ongayikwamukeliswa okuphindwe kanengi." Kulesi sikhathi lesikhathini esizayo ukuphila okungapheliyo
wasethatha abalichumi lambili wathi kibo
khathesi senyukela eJerusalema konke okulotshiwe ngabaprofeti ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngoba iza kunikelwa kwabezizwe iyangiso ithukwe ikhafulelwe ngamade bayichaye bayibulale kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuka
Kodwa bona kabo waqedisisanga lawo mazwi. Lali inkulumo yayifihlakele kibo kabakuqedisisanga okuchiwoyo. Wathi esesondela eJericho, isipofu esithile sasihlezi siphanza ngasendleleni. Sisizwa ixuku lidlula, sabuza ukuthi kuyini lokho. Basitshela bathi,
uJesu waseNazaretha uyadlula.
Sammemeza sathi,
Jesu, ndodana kaDavida, akungihawukele.
Ababehamba ngaphambili basikhuza bathi kasithule. Kodwa kwaba ngikhona simemeza kakhulu sisithi,
ndodana kaDavida, akungihawukele.
UJesu wemake walaya ukuba silethwe kuye. Sesisondele wasibuza esithi,
ufuna ukuba ngikwenzeleni na?
Sathi,
Nkosi, ukuba ngibone.
UJesu wathi kuso,
bona ukukholwa kwakho ukusilisile.
Sahle sabona khona lapho, samlandela sidumisa uNkulunkulu. Labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu.